soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
I am sick and tired of it. We have to act and don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke kufe abantu abangu 21.
Ngabasozi bavume ukuthi i-official le-mapingi ilikhonapho.
Idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRob Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapholisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda bensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iPhalamende yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokhu. Lingantshela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa masayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayehla. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kuyisa ngaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu. Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
si titibele sibili sizwa ubuhlungu bonke ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard lezi eziphansi o grade 1 grade 2 grade 3 kuseya ku 4 khona lapho yibo labo abavileyo yibo labo ababuleweni into le eye kudubula le ingathi ixubene mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu
abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho i-gun control ngesingisi wena ulubona njani lolu daba
kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba imibhobho yona ngokwayo ivelisikhona ngale ngale kwe gun control so ke ungakontrola ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupa umbuze lapho enhlala khona ungibuza buzimbuze ethize kodwa vele imibhobho yona ivelisikhona khona enxenye kusiya ngokuya siza kuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobho wona lo adubule ngawo abantu bona la uzafica ukuthi enxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo bafika bambona ukuthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mbhobho bamqhubela umbhobho lwana yona lo sewusebenzise ukubulala abantu kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula soke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe gun control ngibona ngathi kuyitask enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena yikwe ngubonayo baba Nkomo angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. LeZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya irate yakhona iphezu kwe 400 kulapho esiya khona yini nge official exchange rate le
kabasozi bavume ukuthi i official le mabank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthulini ube lo mangoja bathi bona bazama ukuthi bayibamba bafake intengo eyangaphandle bayibhake phansi
mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezeno tho. Aba ziti bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi buka Stanley umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park kwele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona isizalwane sakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzagcotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kobulawayo kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uziye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsasazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi njengakudala azange sike sizwe kudala ukuthi kwaba labantu abaye bahlupheka ngalendlela for 42 years abasebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyenzakala into ezifana nalezi kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasotsha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
State House yebo siyazi ukuthi kulamasotsha agadi State House lisakasasa, kodwa ke iState House yindawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazenziwani, hayi asilakho okuningi, kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokhu ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yimi laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa izincwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kulenkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angike ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela ngikhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakothuma lithini lina ngakho?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakothuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabo uthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba ngabantu abahamba bayasihlwa.
Umnumzana Justice Moyo yisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo okuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bephalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngumpalakazi. Indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakobulawayo iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngama-constituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Lanxa sinazedebo kambi veki yavuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lokuthi ayibuch okwamahlandla amabisi, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista inamba zabo phansi befona ungathi ngakuyavuma izethi ngakuyananzelela ukuthi kule programu lekuthi athi izithuthu ezafika kuze kuyofika uSeptemba eyaqalise emuva kwe-registration ye-voters registration. So bebekhwaya besikhayela ukuthi alubo uhulumende lezethu bakunanzelela ukuthi abanika abantu ithuba bona abantu abasha abasathatha izithupha wenze thelete ethi izithupha babe amathuba futhi amahle kubana bayiqhubeke registered to vote about the measures. So, I have to be junior. I have a name, but I should use super color. So, let's go on to Momolo, who's then to Uti, Iakul, who's in the club over the market. She's been a huge Ama street, Ama constituencies, because I want to have a name that is acting in school. If you go on to the end, I love the only man under the super over the end of the day, I want to have a name, I just said to the Matu Wana, but here is a spot that Naso Vala is going to die, a good Vadimashina.
Ye kodwa siyibonile iZek isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota kungabe kungasizanga lokhu yini?
Kwasiza kodwa kusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathatha izithupha ngoba amaministries amabili athiyene iprogramu ezihamba zithiye labana abantu babele namba babezifuna ngelanga befike bethe ngayo sifuna 100 kuphela abantu endaweni ethile lapho kuthatha khona izithupha khona kufana sibona ngathi kwenza ukuthi abantu abathinye izithupha abathole izithupha bebalitshwana. So shuthi nxa sebethethe lezo zithupha futhi sebeqhubeke kwehabe sebethiwa uvota lawo balitshwana. So ke kwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yanazela imiso formafes ngapha la abathatha izithupha babe-register ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bavumela abantu bathathe kumbe yi-200 ne-500 ngoba kwakuthiwa i-bleach manje i-bleach ingafuthi kuyiqhubeke isinqonda abantu futhi hayi asifuna 100 sokufaka phela kwabe sodlala komsitheni. So kwancela kodwa kuncedanga kakhulu ikoda sithi hhayi njengoba lolu hlobo lwezithupha lokuluqhubeka angabavulela kwancane baluyaqhuba kuseptemba ngenxa yebazo bavala sengo-August ukuthi atlisa abantu sebengaqala i-delimitation ngoba kathesi hhayi sifona ngabe ibengoze ukuthi singalahlekelwa ngamanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day, kodwa akusilo kefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi African Union. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko ayeZimbabwe kuphela kodwa iAfrika yonke jikelele, ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethela, kungabi lamaphathi avinjelwa ukukhampeyina, ukuthi kungabi lendlala eAfrika, kungabi lobuyanga, kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa amalungelo abantu. iAfrika mhlaka 25 May 1963 yathatha amanyathelo awokukhululeka, hayi ukukhululeka kuphela kubelungu, kodwa ikhululeke njalo kuma-dictator abantu abamnyama asibusa namhlanje. Laba basezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika, kumele khona lokho kulungiswe.
Ikundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lo kuhlonishwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle.
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika, kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye kumbe iguqulelwa umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha idemocracy, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izimpi e-Afrika, yikho kubusibuyisela emuva, kusamele kulungiswe. Lokho akufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika, kungakhathalekile ukuthi ukhuluma lupholini. All of us sikhululeke, ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abe lelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Linkantolo yenyusele iminyaka isuka kwengu-16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7, Studio 7. Binjani? Injani basakazi bethu besikazi la indaba ezingathatha ihlangothi? Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakala eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima, khona kuzinima kulela lizwe leZimbabwe lana. Kusazothatha isikhathi ukuthi silungisabe usabantu abanjabo emasoni mnangako. Hayi, kusazothatha isikhathi mpela ukuthi lizwe lelana lilunge. Uqala umntwana akafundanga lwalo muntu. Yinto yokuqala abantu kumele bebeyazi, umntwana akafundanga. Wake wambona ngapho upresident olelizwe labantu abahluphekayo ohayi ndiza ehambe eyi-1 leyo ndiza, indiza leyo ibiza 1 million US dollar. Kude khethi kuhayi ndiza ebiza imali engako ehambe yedwa, ehambe into esingelangqondo nje. Fathi bese sikhathele ngaso sikhathele 2023. Hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Iphathi leyiphumi leyihluphekisa abantu liphathi gcwa abantu bagcwele amazwe nxa iphathi leyezanupief.
Binjani balalela abahle kuStudio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abeCCC CCC ibandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities, kodwa lathi-ke silahle phansi maticha abangazange behambe kustrike, bazali abangazange behambe kustrike, ngoba istrike lesi besisinceda kungase nani. Izanomina abazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa ngiyakwazi ukuthi ezinhlizweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwana. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu zistrikile, bengagijimela iyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama, kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah, linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izanu-PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years.
Divuga njani baka Studio 7 siyabonga mpela ngohlelo lonolu hleka ngaka olusendela izindaba siyabonga mpela dikhuluma lo patients khuluma lo patients nsebtswane Haburon ukhuluma lo patients nsebtswane Haburon siyabonga mpela ngosekelo lwenu siyabonga mpela olusendela izindaba siniza sazisa ngwenza kwala yelizweni lethu
salubona ku Studio 7 ukhuluma uJay Moyo engajabula le audio mayifundi yona siyezwa labakhulumayo lapha nobaba lo othi abantu abangavoteli TCC yena akakwazi ukubiza le gama elithi TCC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudene ukuthi ngawuya lapha nje asingathuthi ithukela imali ingena kwakho baba ubususithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphathi ezancedisa wonke umuntu waseZimbabwe not ukuthi usitshele ukuthi ufuna kuncedisa emandebeleni thina sifisa ubandlulule elizweni ubandlululo lungekele usilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsele abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuni ukudlala isikhathi asisekho la umuntu omdali ubekele lo lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselubhama khathi ngusobhuko njani obalekelizweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi ngusobhuko abantu bamelwa mbani khona elubhama sokuzilima la ubuyelanini emakhaya malilile ezikhundla ngayo
salubonani basakazi nani balaleli besidio 7 ngokuliqinisa lo khulumayo waselubhane ejabhiwa eGhana balaleli nani basakazi nje besidio 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe leli cabinet yakhe lesizalenti ayikho nje bazivakashele nje bayakwenza ngazi noma bayakwenza ishopping or bayakwenza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngabe ethanda ukuhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edizit ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakhona uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakali ukuthi kade udilizwa ngayiphi indlela udilizwa kanjani kade wona uzi wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphi indlela bebewuhlalele kanjani bewakha lo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakhona yonke istemporali yonke nje into yakhona eyenzakalayo istemporali ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lweMelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe ole State Department luthi iMelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lite lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phosi amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke abafileyo bangu-21. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi emkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika. abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kuvi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwalele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.